Lapha baba Kundane uthi izimseki kayizangi khulumisane lani njengababalisi ingakathathi lesi sinqumo.
Ah, kuyamangalisa kakhulu umbiko lo uphume bengakhulumanga lama-stakeholders. Ngathi ngama-stakeholders ngathi aqakathekile kodwa ke into leyo ayisavezwa ngakithi. Njalo nxa sikhangele thina singabantu abakhuluma lo-minister we-education lapha nalaphayana sikhuluma izinto eziningi. Njalo into leyo kabazange bayiveze, kabazange bakhulume nayo. So kuyamangalisa kakhulu ukuthi nxa i-interpretation enje isiphuma. Vele kutsho kuzaphazamisa abantu abaningi ukuthi babezazi ukuthi what is the meaning of this. Kutshoni vele vele kangizwakalithi kutsho.
Sona isinqumo lesi kasiphazamisi yini izinga kumbe uhlonzi lwemfundo yeZimbabwe?
Kuyaphazamisa kakhulu ngoba-ke abantwana abalandelayo abakufom for khathesi abazabhala kujuni ekupheleni kweminyanga bazagcina bona sebe lalathi besadingi ukuthi basebenze gadalalo kwendlela yokuthi bathole iphasi engu-T, engu-B, engu-A phezulu ngoba besithi bona even i-C ne-B iphasi. Nxa sebekho nokho-ke bazabona kulenkinga phambili ukuthi iy'ndawo ze-A level bazeze bawuthole umsebenzi kabaseze bawuthole. Kanti abantu nxa bedinga umsebenzi abezimsethi bazakhuluma na ukuthi ama-results ka-2015 akhangele u-e-learning-ngeNSFAS kodwa ama-results ka-2010 ka-2011 ka-2012 ngakhangelanga u-e-learning-ngeNSFAS. So la ngikhona sizalidrowa ngaphi lapho ukuthi abanye bonke abasemazweni babekwazi ukuthi khathesi i-e-learning-ngeNSFAS.